ngasikhangela lokhu yethola ukuthi njalo uPF yona ilama member ahlala consistent okutshengisela ukuthi loba izwe zisiba nzima njengoba sibona khathesi ukuthi vele i-economy ayisasebenzi abantu abasalathemba ama-members avele ahlala eyisekela kodwa iningi labantu elingafisi ukuthi lisekele izanon p f esikhathini esiningi liyalahla ithemba labo abaphikisana nani lezanon p f so khona lokhu kwabatshengisela ukuthi izanon p f isi-more popular kutshengisela ukuthi nje abalahle ithemba ukuthi basekele izani sezihlanu lezanon p f ngoba izanon p f ten members kodwa ngathi abaningi kodwa aso-members aconsistent asekele